Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandula imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union.
Thina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama facts, asilawo ama facts kumbe I compelling evidence ukuthi okwenzakala ku CCC it is because of iZanu PF or it is because of I judiciary.
Agambe uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oluthiwa luza khokhelwa zinduna luza phathisa na.
Ngenayitho izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayithi raw information injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwaba yikhophona.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobho lakobulawayo luqhubekela phambili lanxa izulu lisina kuhle lezinsuku.
Ngoba into esifuna ukuthi kudiclare ukuthi idolobho lakobulawayo is a water crisis ukuze kusivule lama-potential partners bangafuna ukuthi bephathine nathi.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni liqansile ngekhefu lekhisimusi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandule imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union. UChabangu utshele inhlanganiso yezindaba e-site ngeviki edluleyo ukuthi uselobele incwadi uChamisa emtshela ukuthi achasise ngemali le engamadola eMelika ayizigidi ezimbili i-$2 million okuthiwa yaphiwa leli bandla ngumanyano we-European Union ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho lukancwabakazi. Kodwa uChamisa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter esiyazakala ngokuthi iX uthe izandla zakhe zimhlophe ngoba engazange athathe imali. Sixoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali saqala ngokumbuza ukuthi kambe liqiniso na ukuthi ibandla leZanu PF lisebenzisa imithethwandaba ukubhidliza ibandla le-CCC.
Thina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama facts, asilawo ama facts kumbe I compelling evidence ukuthi okwenzakala ku CCC it is because of iZanu PF or it is because of I judiciary. Thina as far as we know abantu laba ba recallana, omunye uthi himu secretary general, omunye uthi himu president, omunye uthi angikwazi, kodwa as we go sithola sibona ama pictures bebo onke bebambene izandla abantu laba, kodwa bazasitshela ukuthi hayi abazani. Angazi kumbe yiyo i-strategic ambiguity leyo ukuthi umuntu uyabumazi kodwa upretend enganawo umazi, into uyabuyazi kodwa upretend enganawo uyazi. Angikwazi kumbe yiyo phela i-strategic ambiguity okuthiwa bahamba nyovani ukuthi umuntu uyabumbona ngani uyeza kanti uyale. So angikwazi, kodwa i-evidence asilayo ukuthi i-judiciary yiyo recaller abantu. As far as we know sile evidence kababa uChabangu othi ungu secretary general and wahamba ecourt, illegitimacy yakhe yathestwa ecourt kwathwa nguye yebo ye u secretary general njalo ulelungelo loku recaller ama MPs asethe bona they are no longer part of a party ang secretary general kona. So tina asikwazi ukuthi kati strategic ambiguity lay, does it mean ukuthi bayenze ezinye izinto bebe sebesitha bakwazi kumbe bebe sitha abasazani? Is it part of the strategy?
Ungathini wena ngombuso welizwe ipolitics okhona nje kathesi?
Katesi ipolitics yelizwe must focus on creating jobs, dealing with the problem yamanzi kobulawayo, dealing ngendlela ukuthi ubulawayo ungcole kangakanani. Inhliki yonke khona obulawayo kumadorobha amaningi ufuze sidile layo, and kufuze ukuthi we work very hard to change its situation yabantu.
Ngiyabonga kakhulu my brother. A situation on the ground is such that the opposition ikona, and the opposition I see your triple C. Maningi ama opposition anjengabo Zapo, anjengabo MRP, anjengabo EFF Zimbabwe, anjengabo Transform Zimbabwe, anjengabo UNZA. Maningi ama opposition ayafunctiona. Very recently tinakatisile roadshow across Ibulawayo, across Imakwekwe. We were able to do our activities there, of course limited by our resources, but we did not have anyone interfering. And as I see the opposition in the space in Zimbabwe, and the space lesiana sile vacuum ngenxa ye-CCC. Abantu bacabanga ukuthi i-CCC opposition yodwa eZimbabwe. It is not true. Maningi ama opposition including thina as EFF. So as far as I know, ilizwe is going ahead. It doesn't mean ukuthi ilizwe liyama just because i-CCC labangani babo bayarecallana kumbe sebe splitile.
Hello ke ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wezinduna kwinhlanganiso ye-National Council of Chiefs umnumzana Mchane Khumalo uthi izinduna sezilungele ukuqhuba uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olukhangelelwe ukuphawulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Lolu hlelo lujonge ukudinga ukuthi kwenziweni ukuze kube lokuxolelana elizweni kudaba lwegugurawundi. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 abesigaba semandebeleni lenkabazwe okuthiwa babulawa libutho le-5th Brigade elalisaziwa ngokuthi igugurawundi ngeminyaka yabo 1980 ekuqaleni kwayo. Sixoxe locubungula izamasiko umnumzana Greta Volozas Banda oyisikhulumeli njalo senye yenkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu abahlukunyezwayo ngabantu kumbe ngithi ngabantu bezinduna. Kuqondile ke njalo futhi lokuthi izinduna zibe yizo ezikhokhela lolu daba. Sinakanela ukuthi abantu bazakhululeka kakhulu nxa bekhuluma phambilini kwezinduna kulokuthi bakhulume phambilini kwama-politician, ngoba besesaba ukuthi engxenye kuzathiwa ba-aligned kula ama-political parties kumbe ku-political party ethile. Ikho ke ngalokho ke mina nxa sithi ngiyakhangela mponani izinduna nxa zingaluphatha kuhle lolu daba. Kodwa izinduna into engingayitsho, izinduna kumele zithathe information yonke injalo, engayithi raw information, injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwaba yikho khona. Omunye lo munye akhulume ukuthi yena wa-affectwa kanjani ekhululekile, kuhanjiswe futhi khona okokuhulumende kunjani. Ngithemba ukuthi izinduna zakithi zizakuba lezibindi ukuthi zithathe amazwi abantu njengobana enjani ziwahambise kuhulumende. Uhulumende yena, ngoba bona abantu bazakhuluma ukuthi bafunani emveni kokuhlukuluzwa kwabo. Sikhangelele ukuthi uhulumende la nxa esethole leyo nto kumbe lawo mazwi akhulunywa ngabantu uza ekutha layo ngendlela ezasuthisa laba bantu abalinyazwayo. Kodwa nxa ngifinga ngithi mina kuqondile ukuthi izinduna zibe yize zakhokhela inhlangano njengaleyo. Abantu kabakhululeke bakhulume konke kwabahluphayo lalokho abakukhangelele.
Sike sabona kwamanye amazwe afana labo South Africa besenza imicimbi okwakuthiwa i-Truth and Reconciliation. Ubona ungani yikho okungasebenza yini eZimbabwe?
Yeah, ludaba olunzima uhulumende okhona onguyena okhokhelela wona lo msebenzi, onguyena osenike izinduna amahlombe ukuthi khona bakhokhele wona lo msebenzi. Yindaba enhle kakhulu le esithemba njalo ukuthi uhulumende uzahlala esithembisweni sakhe. Phela udaba lolantu uyakwazi ukuthi udaba lolu lwaphathwa nguye uhulumende ngokwakhe. Abantu lokho besesaba lakathesi ukuthi kambe njona kuthiwa siyekhuluma. Lokho esizakukhuluma akusoze kusetshenziswe yini njalo phezulu kwena. Luhlupho olukhulu-ke lolo. Baningi abantwana namhlanje abangazoyise, baningi abantwana abangazomalimawu, baningi abantwana abangazodade wabo, baningi abantwana abangazi ogogo babo, baningi abantwana abangazi okhokho babo. Into ebuhlungu leyo. Kuningi okukhangelelwe ngabantu. Yikho uhulumende sithemba ukuthi uzakubaleqinisa. Angathola information leyo ayisebenzise ngendlela eyokukhumisana umlotha. Ngonxa kukhunyiswana umlotha kulokuxolelana, akekho umuntu othi khona hhayi kumele kube le judgment yokuthi kumele kubulawe bani, kodwa kumele kukhunyiswana umlotha. So utshelelwe amaqini. So ngithemba ukuthi uhulumende lokuqinisekile kakhulu ukuthi khona abantu abakhulume lokho abakufisayo. Njalo uhulumende angangeni phakathi kwalezi. Cela ukuthi izinduna kazihambe zodwa, zihambe ziyekhuluma nabantu zona, abantu bazo. Induna inye layinye kayiye khuluma lesigaba sayo, ijele ikhulumisane labantu bayo. Kungabi le nduna enye ezasuka isuka eGwanda iye eKhe. Ngoba abantu kabasazwisisi, ngoba abantu bayakwazi ukukhona ukungathembani phakathi nakwezinduna futhi labantu. So sokumele ukuthi kuqine sivile izinduna ziqine ngoba zithwele umsebenzi onzima. Ngoba abantu balokucabangela ukuthi izinduna zenezi futhi nazo kusho ukuthi zithuyiwe ukuthi zizoqeda nje kuphela nale ndawo. Kube kanti-ke eqinisweni mina ngiyazi ukuthi izinduna zakithi kazikho njalo. Izinduna zakithi izinduna ezibalulekileyo, ezithembakeleyo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko njalo eyisikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavalela abahlali baleli dolobho amanzi njalo nxa kungedlula ikhefu lekhisimusi emadamu kungangenanga amanzi aneleyo. Umanisipala ubesevale amanzi okwamalanga amahlanu ngeviki esenzela ukuwalondoloza ngoba amadamu akhe esesitsha, kodwa usuke wamisa lolu hlelo kancane kunsukwana ezedluleyo ukuze abantu bawathole ngemfanelo ngesikhathi sekhefu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Njoba kade kufinani sisasendile kancane for i-festive season ikhefu lona leli esikhangelane zalo. But sithanda futhi nokujabula ngoba ukhanya inkosi sisikhumbulile. Izulu selisina kunje kakhethe ngivela eHarare umgwaqo wonke loli zulu. Izulu lisuke kubavele belili zulu. Ngenthemba kakhethe lokho lisina. Kuyinto engathi incedisake ukuthi siphume kulolu dukosi esikile. Yindaba sibile sikhangeleyo futhi yamazinaleyo ukuthi sibe ne-council resolution about 2-3 weeks amaviki amabili amathathu aphelileyo. Sathumeza-ke ukuthi hhayi sicela ukuthumeza-ke umeya wethu utankek wethu u-director we-engineering ucommittee chairperson we-future wodwa ucommittee chairperson we-engineering ukuthi beyebona ama-ministers amakhathi ubaba umthuli uminister we-local government ubaba uthando lo minister we-land water ukuthi beyexoxisa nabo ngoba into esiyifunayo ngeyokuthi kudicle ukuthi idolobhu lakobulawayo it's a water crisis city ukuze kusivule lama-potential partners abangafuna ukuthi bephathine nathi bezosincedisa-ke ngendawo yangedolwane kamani lizakhangela ukuthi izikotsho zethu ezise-open forest ase-rochester esithi ngama-high yielding boroughs ethu amaningi akhona kasebenzi asekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi kani arebe sinike zona kudala. Uzathola ukuthi umagogwe nezinye indawo ezangabhoza azinakazele from i-aqifa engamanzi okumabhoze nalawa. So kothi baphumile, I'm sure after ikhebu lonaleli bayabuya khonale ke ukuthi behlangana nabakhokheli begovernment. Into esiyikhandla yona leyo ukuthi bantu bakithi sicele ukuthi idorobhu lethu lidiswe ukuthi khayisithi sibe ne-funding, direct funding ezancedisa ke udubo esilabe koBulawayo.
Izulu uyatsho ukuthi linile, angenile yini amanzi emadamu?
Yeah, ukuthi kaphethe asika kutholi ke from umanjinela wethu. Ngizaphatha ngingaxoxisana ke emike ama-citizens ngoba is a very cooperative land. Yathi siyazifake zakhamizi ukuthi amadamu ethu asame kanje. Kodwa kukhona okuke kwathempela khonale. Emsebenzi ukuthi kube nombiko ukuthi behamba besiyahlola khona le madamu. Sekungene inani lamanzi angakanani.
Inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula.
Kuzaqhubeka kunjalo bhurwane ngoba singakhangela ukuthi silomthetho vele othi i-water act Japan u-Rule 21. U-Rule 21 uyachasisa kuhle kuhle ukuthi nxaulezithala zakho zamanzi unganathi zonke zawani ngoba le nhlelo ukuthi vele zibingananga ngo-2024 uyabhantshi bevula ngesithala lesiya nxaulingananga ngo-2025 uyavula isithala lesiya so sinohlelo a-plan until 2027 kokuthi nxa amadami ethu lokhu esithethile sikwanisa ukuthi sibe sinikeza-ke izakhamizi zako amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo. Yikho-ke sizikhalela kakhulu ukuthi nxa into le ingakalokhu ithesisa indlela ehamba ngayo government masikami. Sibonile kubaba uMthuli Ncube eyenza i-national budget about iwater efaka 6 million izweni elikhulu kangaka which is not even enough for even i-funding yetobho lakoBulawayo ukuthi sisolve our water problem.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukhansila ka Ward 9 koBulawayo ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni likhuphukile lonyaka nxa liqathanisa la kweminye iminyaka. Inhlanganiso yabaqatshi abakuhlangothi lokwethekelelwa kwelizwe lithi phakathi kwabantu abavakajileyo ngesikhathi sekhisimusi abavela eZimbabwe bayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaqathi abakunhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe Employers Association of Tourism and Safari Operators umnumzana Clement Mugwasi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amahotel lamakhamani lawa ayenza ama-activity vele kade egcwele. Amahotel amaningi lamalonje amaningi lapha edolobheni yale-Fallows vele kade egcwele kufika ubiza kuku-100%. Lama-activities lawa kade egcwele kakhulu. So ngasikhangela okay umnyaka lo odlulileyo. Umnyaka odlulileyo ka-2022 abantu kade bebalutshwana bijana because kade zisavelele ukusuka ku-COVID. So abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwazi ukuthi bavakatshe. Kodwa lo nyaka hhayi babuyile esibilini.
Abantu abavakatshileyo abaningi bebevela ngapha
kakhulu abantu abavela lapha eZimbabwe abantu beHarare abantu beBulawayo labanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu kuChristmas. Nasikhangela okwenye leyi ezayo sikhangele izethekele ezivekela kwamazwe atshiyeneyo ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela abanye bavelela e-America abanye bavelela e-Europe ibo abaningi bakhona bazabuya kunye kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe.
Bekuvakatsha abantu abanjani?
Sikade kubuya amagruphu atshiyeneyo iimoli sikade zibuya zihlangene abantu abadala labantwana wonke lezihlobo ezitshiyeneyo. Abantu abasahambe emakhaya ukuthi baqeda iholide basemakhaya sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukumakhetha kwethu elizweni sekule
sizokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazi izifisa sebebuya sebenzinto into zonke zonke. Sibone futhi ukuthi lonyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile ama esingathi ngamahaya thina lectives into ezifana labobhanki labo-good swinginde like labo-rafting abantu balapha eZimbabwe lapho sebeyenza into ezenhle. Kudala besikhathi kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe kathi kudala ukuyenziwa ngabantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejayele ukuyenza ama-needback activities afana labo-cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-followers kuthi laphana sibe le-COVID ama-borders wonke kade efaliwe abantu kade bengakwanisa ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye indawo. So bafunde imikhuba emitsha ukuthi bayakwanisa ukuthi bavakashe phakathi kwelizwe labo beseyechwazeka lezihlobo zawo. So imikhuba emitsha leyi kathesi seyisiya phambili kungathela COVID babonile sibile ukuthi umuntu uyakwazi ukuchwazeka evakasha lapha eZimbabwe esiyekariba esiyematopo esiyevictoria falls esiyeten islands babonile abantu bezimbabwe ngesikhathi se-COVID ukuthi hayi umuntu uyakwazi ukuvakasha engaphumi phandle kwelizwe kungakabi le-COVID abantu babejayele ukuthi kungaba le-holiday baphume behambe kwamanye amazwe ukuthi babebona ngani kwamanye amazwe yiko okuchazayo ukudlula lapha kwezimbabwe. Sebona manje ukuthi eZimbabwe la ile notho ile ndawo ezichazayo eziningi lakhonokho sibebuya njalo. So iVictoria Falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomgqimo omkhulu ezivakatheni ibe labantu abaningi kakhulu abazelapha ngasigangela kwezinye indawo ezilapha eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Clement Mukwasi umkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakunhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe Employers Association of Tourism and Safari Operators. Okwamanje ke sikhangela ezivela kumaphepha ndaba atshiyeneyo. Iphepha ndaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantwana abangamachumi amabili lasikhombisa 27 abazalwe ngelanga lekhisimusi ezibhedlela zakobulawayo. Iphepha ndaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi imfundo izaqhubeka ibhadalelwa ngabazali ngoba kuzamele kube lokulungisiswa okuthize ukuze uhulumende abe nguye obhadalayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni ngithi lishona njani basakazi, hayi sinzile usengezo Jabangu khuluma lozenzeke Ntebele impela uyezwakala ukuthi ulelunda impela uyinkunzi impela hayi uyabusa impela usengezo Jabangu. I-TPC singeyakhe uyiphethe uphethe lamakhothi uphethe yonke into usengezo Jabangu uyazwakala impela ukuthi amandla unawo kodwa ke umbuzo ukuthi kade amandla lawa usengezo Jabangu onawo kangaka uwathatha ukuze ube lamandla okuhluthunela unelise zichamisa iqembu lakhe. Amandla uwathatha kuJaba, umbuzo ukhona lapho ngoba uyezwakala impela ukuthi ufuna ukuchitha yonke into ufuna ukudiliza lasephalamende uJaba nguyoziphetheyo. UJaba nguzwakala sephethe yonke indawo njalo uzwakala ezichaya isifuka mpela eziqhenya ukuthi empeleni ufuna ukudiliza yonke into. Umbuzo yikuthi uma seqedile ukudiliza kube sokusiba njani, umbuzo ukhona lapho ngoba empeleni uChaba ngeqiniso usebenza lamakhothi usebenza lezano ngoba kanti amandla wonke lawo wathatha ngapho okudiliza kodwa kuzavela useduze ukuthi kuvele kunini abantu bethwele nzima behlutshwa abantu iminyaka eyi-43 years abantu lokhu behlukuluzwa izano. Kambe ithemba esinalo ukuthi izano isingaguquli ilizwe likuphi akula zero.
Ngakhuluma ngoRejoice Shumi, khuluma ngiseGoli. Ngifuna ukuphendula ngenkulumo kaGawule. UGawule uthi uMgabe nguye ofanele evume izono ngeGugurawundi. Uzelikhuluma nini iqiniso umuntu omdala? Emdala kangaka yini ongakwazi ngeGugurawundi ukuthi kwahamba kanjani? yini ngafuna ukukhuluma iqiniso uGawule emdala kangaka utsho ngoba engazange abe lesihloko sakhe sabulawa igugurawundi ikuyokhuluma kanje ngabula isihloko sakhe ngabe uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi kwahamba kanjani Gawule funda ukukhuluma iqiniso umuntu emdala ungatshayi nje ifihle umphini kuchaza into esiwe segcekeni ukuthi hayi igugurawundi yaqedwa yayiqalwa yini yenziwa yini kwaphela kanjani ungayisabi ukukhuluma iqiniso Gawule ihloko zethu zaphela thina abanye igugurawundi ungasitsheli ngomgali ngoba onudlunatha uyahola uthola konke ngabe kawutholi konke ngabe uyalikhuluma iqiniso Gawule nyabonga
Basakazi bethu linjani sazo Studio 7 ayi siyancenga wakithi sizokuhle imali ngabe basazi ukuthi ikhisimusi lidlale kahle liphila lonke hayi siyabonga kakhulu singakubongela lokho senimpilo enhle impela ma ngabe lisidlale kahle ikhisimusi ukuthi liqhubeke lingene futhi eminyaka nomusha sonke bakithi isiri lamasisi amahle ama-champions ukuthi wakithi ungathi ngabe bengene kuma bedlale kahle ikhisimusi bantu kanye le-leader yethu uchamisa wonke nje ama-leaders ama-MPS safisenimpilo enhle siyabonga ama-Studio 7 siyalibonga kakhulu ngamasisi amahle yabonga kakhulu
Hello, bantu ba Studio 7 ninjani bantu basilethele indawo ezimnandi mina nginenkinga nobaba uGawula lo ubelieve uGawula lo uyisikhulumeli sezana uPF akusiyisikhulumeli sabantu bakithi abamathebhelele uyisikhulumeli sikamnangakho so angiyiboni mina into oyikhulumayo le ngqondo noma yinini ubelieve uGawula lo angazi ukuthi yena akeza ukuthi into oyikhulumayo iyanuka mlonyeni wakhe
Studio 7 Studio 7 ninjani balaleli nani nonke basakazi hayi ngikhume ngale ndaba kababa uGawula liyayikhulumayo ukhuluma ngathi ngumntwana omncane ungumuntu omdala mayethi umgabe nongiyena umnikazi womlando okumele ashiye eqolisile ukhuluma njengengane kimi umuntu okumele aqolise nguyena lo osephethe manje ngoba lesikhuluma ngaye akasekho akaqala aqolise yena nangaqala before ezoya ebantwini eyohlawu uqale ngoqolo phela uzithani bawuxolela ngeke uhlawuhla uzohlawulana engezwa ngumuntu abantu bamxolela kumele aqale aqolise yena phela mawuone uba mabantwana sebemele bebhada behlawule lelo cala kumele beqale beqolise kuqala before bezohlawula baba uGawula ngakhuluma njengengane encane ungubaba ukhulile umuntu ecwa njengomuntu omdala akhulume amazwi omuntu omdala
into Studio 7 thina asikhaleli ukuthi sibuswele indebele kumbe sibuswele ishona all what we want is good governance sifuna ukubuswa kuhle lisibuze nge-constitution esayibhalayo ndile lapho singaze sibuzwe ngumchamiso besibuzwe umnangako akusiphi
sanibonani bantu bakithi hasi indaba kancube le inzima kakhulu asazi ukuthi kanti iinkokheli zaleli bandle libusayo ugovernment wakhona unjani angacabangela abantu angabheki isimo selizwe kanti sokumele ukuthi thina sifeleni ngoba umbuso lo ilizwe liphethwe yibo yibona ababulala ilizwe baphinde phezu kwalokhu namanje basasibulala nathi ngokusicinga ndezela ukwengeza intengo namatex laba engezayo ayikho into yokuthi kuthiwa ipassport liyengeze ngo-$80 leyazi nje mara malikhuluma nge-$80 ukuthi likhuluma ngani selihlambalaza ne-US ne-current yase-America i-America ayikwenzi lokhu lina selithatha i-US dollar liyenza ngathi ngama-bond hayi bantu bakithi kunzima khona manje sineyinkinga eziningi kuleli lizwe thina sibheka i-budget yokuthi sizozwa kuthiwa izikolo zizorenovatwa namaklinika novator imduli ibodile amapenda amakliniki vela kusazakala ukuthi ipendi yakhona ngiyawuphunyaka kuyaxexebuka impahla ngaphakathi ibolile akunanto ehamba kahle ngendlela kodwa ugovernment wethu ubizwe ngeza ama prices wengeza ama tax ngendlela engayisiyo total hayi kuzima lo ugovernment wakithi vele yena ungokwakhe nje ufuna ukusibulala akasithandeli ukusebenzela elizweni ufuna nje ukusisebenzisa ngendlela yakhe afuna ngayo manje yilizwe elinjani le sicela abantu abaphucukileyo bantu bakithi abantu abanengqondo yokuvuselela ilizwe hayi lo government obusayo nabo mncubela bafuna ukusibulala basiqeda nje ngale style sabo lesi
linjani Studio 7 ngithanda ukulibengelela lonke egameni elihle shwa bengicela ukubuza bakugawule ukuthi umnangako ungathi involved phakathi kwegugurawundi evulala abantu bakithi wemsekile lawe Gawule Shua, Baba Gawule Shua, and I'm born with the civil in Kunzelishi when I would in the Vele civil, civil in Coin, the Vele civil, poor civil. I am born, it's Luko, but I wouldn't know Neos in Yandis, a peso, a young Ashali Pass. But in Yandis, about this who colors on a list, one day who's as born, I would pay, I would tell about Gawle, and the Zonezo Zen, oh, Zen, who support the moon to a critic as in Gaiman de Villain, Udumundo Fana Cruise. Bonke Nanga Bafan Police a bonke Bafano Ukanetoro was in Nanga Police a part of a part was in the village. Pabukaole. What in the one day for it to harm and yellow to whose voices Nuamaqua? Whose voices civil Utratina in the village now? Hey, Ukolo Shua, and one day, a Pelagas Agala so. Bichan and Bichan, Ukumula Yellow, who is the water, what are you calling a million?
Studio 7, Abeljan God, you being a letter known. Studio 7, abalale baga Studio 7. Iti pilani mochesh. Nti gini nonke. Abona mtando ubi ngelela abazali bami, abasekhaya kunye nengane zami. Babi ngelela ngegama lenkosi. Ngithi bangena umnyaka omusha bengabaphilayo. UNkulunkulu angigcinele bona. Mina ngiseGoli, ngihlulekile ukuthi ngiyofika ekhaya. Indaba zokuthi hey kuzima ngoDisemba, imali ayikho. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.